lonya kungani kuyathembisa mpela ukuthi hayi manxala ingane ngalendlela kusho ukuthi izinto zingaba ngcono sikhuluma ngokudla
ngoba
manxa izulu ingananga nokudla kakutholakala kodwa-ke hhayi lonyaka silethemba mpela ukuthi hhayi ibhayibhile ithi 7 years zilini 7 years ziyabe zinonile so cabanga ukuthi hhayi lo yi-first year yokunona kweminyaka ngemva kweminyaka engu-7 yendlala
ye singathi-ke wena uhlanyeleni khonapho ekhaya
mina ngihlangele kakhulu amabele amabele isogamu yiwo engiwandisayo ngisenze ukuthi lanxa lingahamba kodwa ngivune asengifaka le ndlovu namazambane le ndumba lezodwa ngiqeda udubo lezi ngoba ngani abantu sebezithanda ukuzithenga sezipheka sengza isithebo so hhayi zingani zile nzuzo engcono khona
ye xa sesikhangela-ke izilimo zokuthengisa ungabe ulimene ongakuthengisa
ikakhulu ngathi ezivum ephreli nje hhayi ondlovu babe sebethengiseka
singathi zindlubu kuphela
hayi okuningi nje esijala ukuthi sikuthengiseni sijala ukuthengisa indlubu amazambane lese manxa ithenga phansi ukuvuthwa
pho-ke ungatshelani uzulu ngakhonokho ukulima okwenzayo
uzulu ngamtshela ukuthi iminyaka kayisafani le ndulo side sikhula thina ngama-60s 70s izulu belisina okunye okumangalisayo abadala begcina kakhulu ngomumbu-ke iminyaka isitshintshile-ke ngoba iweather ayisahambi ngendlela esasiyibona ngayo so sokufuna abalimi balime ama-drought resistant crops baphinde balime njalo lezi limo okuthiwa ngama-cash crops ezithengiseka amasinyane onjengamazambane ondlubu kanye labonduba ngoba ungalima umumbu umumbu uyasebenzisa kakhulu ekuhlakuleni labantu abaningi kulamalanga abasathandi ukudla isithwala somuntu ngibona nje ama-restaurant abaningi lapha sokuphekwayo onyawuthi kanye lamabele.